Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ntathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 3 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kuvele izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezinenge.
Udlame lwemdlakela sibekela phambili ke sisenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano lokhu lalokhuyana kadanisa kakhulu.
Kodwa abebandla lezanupf bathi lawa ngamanga nje kuphela agcona ibandla lezanupf.
Nabantu nje inkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi lesi silambe ikhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla lezanupf, bengcolisa uhulumende wezanupf okwenzela ukuthi kubayincedise ekhethweni lolo lubuyayo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections kumaviki edluleyo zibangele ukuthi umsebenzi wazo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni.
Okwakhathesi kuhlupho olukhona ukuthi i-voter registration le iyenziwa kuma-district offices, lama-provincial offices kayisekho duze lasebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kube lezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lokhetho. Kugwalo olwethulwe izolo, linhlanganiso ithi lanxa kulezehlakalo ezithinta ibandla eliphikisayo LACCC, ibandla lezanupf yilo elidala udlakela olunengi. Elinhlanganiso ithi njalo ibandla elibusayo yilo eladala udlakela olwenzakale einsiza lasematobo phambilini kokhetho lwama-by-elections olwenziwe ngenyanga edluleyo. Iyengeze yathi udlakela lolu soludlondlobala ngoba sokulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Linhlanganiso isole njalo amapholisa isithi abopha amalunga e-CCC kuphela echiya awebandla lezanupf nxa kuthe kwaba lodlakela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-councillor we-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Udlame lwemdlakela sibekela phambili ke kusenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano lokhu lalokhuyana kadanisa kakhulu. Njengebandla le-Citizens Coalition for Change kukhanya ke yithi ke udlame lolu lwenziwa ke kumalunga ebandla lesi awe-TCC kakhulu. Kuyasekela obala ukuthi uhulumende wezanupf wekaMnangagwa bayelisaba kakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change ngoba ebona ukuthi yini ezizanqoba ukhetho lomnyaka ozayo. Yikho-ke sezama-ke ukuthi ayinqabele-ke ukunqoba kwaleli bandla ngokuthi abantu bethusele batshaywe emakhaya. Yikho isikalisileke izame ukwethusela abantu abanye betshaywe, abanye bevalelwa, bengahanjiswa enkantolo. Ikuzama ukuhlukuluzela kwethusele ukuthi abantu abasekela lelo bandla, labantu abafuna ukuvotela lelo bandla besabe bekhatshana ukuze besinqoba-ke ngendlela-ke yobugwelegwele bonabo.
Kulokwesabela ukuthi ukhetho lusondela nje, udlakela lalo luzadlondlobala kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu, kukhona yini elingakwenza kumbe elizakwenza njengebandla eliphikisayo?
Zana Edwin Dlovu, kansila webandla le-CCC koBulawayo. Untungamile uphinde njalo waxoxa lelunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule, yena othi ibandla le-CCC yilo elilodlakela hatshi ele-ZANU-PF.
Angivumelani nabo labo bantu ngeripoti yabo lethi kube nodlame ngesikhathi besabasizalayo. Kuyikuthi engikubonayo imisebenzi lenkomo ikhangele ukuthi iqhutshwa ngobani. Ngabantu nje nkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi beso silanda ikhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla le-ZANU-PF, bengcolisa uhulumende we-ZANU-PF okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo lubuyayo. Donga tebolo jane nkomo hayi ekhonisweni lonke ngesikhathi lesesikisho lesi kunye dispensation ngathi lapha undlana nkomo sibone ngesikhathi sedlule ku Second Republic lapha udlane kaluko nkomo udlane abantu bazenzela ukungokwabo yikho ubona abantu laba nkomo ngabe sebekwenza sebekuthi nabo abantu so babe lento abafundelela yena ukuze kuqinise indaba yabo yamasanjini bamele beyisupport indaba yamasanjini ngoba kathe sibazeka kwabantu ekuningi ama-Rand Africa ekhala kumangalisayo abantu bekhala endaweni yokuthi amasanjini zawafuki zobe so indawo yokuqasha so kunokuyinto okunjako nokoko obuyayo kuyabancedisa ukuthi bathi babambelele ukuthi ama-sanjini ba-ane lokhu bebambelele kiyo akulalokhu kuphela akusekuqiniswe lokhu ngoma
kodwa insiza lasematobo bagawule sibone kusiba lodlakela sabona amalunga eParliament afana lo nkosikazi Jasmine Tofa belimala belaliswa lasezibhedlela
ukukhona nkomo ngike ngathi emalangeni adlulayo sisilandelela indaba zenezenzayo sikhangela sinkathi kuyini silokwenzakalayo uzathola ukuthi into mamaripoti aphumayo phansi ku-ground khona ngale azathola ukuthi abantu abanye abathile babeprovoka abanye abantu kwadala kwemisinsindo enjengayo naleyo abapheshayo umsindo kunabanye abathile bahamba bepheshe imisindo kwezinye indawo wazi nkomo silakumangali khona ukuthi bona abantu basisisiwona babedlama olumangalisayo lona abantu ungakhangela into abayenza ngalo umakhuphe ngesikhathi kube kuthandrayo yilo dlama abahamba kwese sikhathi bayahamba besenzbayaprovoka abantu kwesikhathi omunye ekhuluma wedinga lana kuthena sibalindele labo bantu bafuna ukuthi nibube ngasiqabela lokuya sibalindele sibalindele ungakuthi uma ulungiselela isibhayele kusuntu ulindele abantu ukuthi bengayenza so uzayenza so ngibona kanayisikho lokhu abantu ku-Second Republic lapho abantu bakhululekile kube kuthula yonke into abantu bazidantasela kuhle kodwa nkomo abantu ngabantu.
Hello ke ngumnumzana Belief Gawule ilunga lebandla le-ZANU PF obexoxa icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lokhe sikudaba lunye inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by elections kumaviki asanda kwedlula zibangele ukuthi umsebenzi wabo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni ngoba abanye besithi uhlelo lolu aluguquli impilo zabo. Umnumzana Nkosi Khona DVD isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 uthi lanxa bekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota izehlakalo zodlakela e-insiza lematobo imbiko yokuqilibezela kukhetho kanye lokuxotshwa umsebenzi kwamakhansila ebhinga kubangele ukuthi abanye babe madolonzima ukuphatheka kulolu hlelo. umnumzana Dibidi utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi baqoqa imidlalo ehlukeneyo ezigabeni lapho iziphathamandla zeCommission yeZEC ezibhalisela khona abantu abafuna ukuvota.
Lokho esiqhubela phambili ngomsebenzi wethu okuncedisa lokukhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota eMatnorth, Matsouth lakoBulawayo. Kodwa abantu bamadolonzima, hey, ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo kwezimpangazwe, sesibone ukuthi eBinga lapho njalo esebenza khona, kwa-recallwa ama-councillors angu-6, so kutsho ukuthi kuzavotwa kutsha khona ngale. Kwenza ukuthi abantu badinwe manje. Ngapha thina sikhuluma ngokubhalisa ukuvota, ngapha sokumele ukuthi bevote kuma-by-elections, agcwele ubudlwangudlwangu. Sikubonile matobo la sensiza sesikhangela futhi ukuthi khathesi sesizaba lamanye ama-by-elections futhi kubobhinga ngapha konkhana kulusinika kwenza umsebenzi wethu benzima ngoba abantu balembuzo ebuningi abaloku besibuza yona ukuthi singavota basuze becotshwe na. So kumele labo abakwezombangazi ukuthi balungisise izindaba zabo ngendlela ezingcono. Ayikhona lokho ukuthi abantu babecotshwa njalo nje abantu bebuyela besiyavota mchokotsho becele asazwisise ukuthi kanti ukuvota kwakhona kuvota kangaki ku-5 years zona lezi zabe zikhona konkana kuyenza umsebenzi wethu benzima kakhulu se lathi nje ekhaya vote sifisa ukuthi ngabe bezombangazi wakuhlolisisa lokho ngiyakwazi ukuthi ku-constitution yethu eZimbabwe kodwa sifisa ukuthi ngabe kuyakhangelisiswa ngelihlo elingcono kwezombangazi ngoba konkana kwenza ukuthi abantu badinwe ekuphathekeni enhlelweni ezinjengalezi.
Abanye babekhala ngokuswela incwadi ezeneleyo zokuthi bebhalisele kathesi uhlupho lolu solunjani kumbe sokulezinye njalo ingxaki ezehlukene kulaqala ezenqabela ukuthi abantu bebhalise ngobuningi ba.
Okwakhathesi ikhlupho lukhona ukuthi i-voter registration le iyenziwa kuma-district offices lama-provincial offices eze kayisekho duze lasebantwini. So umlando esesilawo thina la nje ekhaya vote ukuthi sidinge ama-resources ukuthi sincedise abantu ukuthi befinyelela kuma-district offices wona lawo lama-provincial offices babhalise ukuvota. Yikho sokuqakathekile kathesi ngoba nxa ama-ofisi sekuma-district offices sokulenkhamba eziningi kuphinde kube lendleko eziningi ukuthi umuntu azafinyelele endaweni yokuthi abhalise ukuvota. Njalo i-registrar's office ibibhizi matasatasa ngendaba yama-ID abantu abaningi abantu abatsha abaningi abale 16 years bathethe ama-IDs amaningi. So laba abasebele 18 years yibo abangakwanisa ukubhalisa ukuvota njalo lokho esibakhuthaza ukuthi sixoxisane labo lathi lapho esiyabe sikwanisa khona sixoxisana nalezeki ikakhulu besike sayenza ama-soccer tournament kubogwanda lapha labo Lupane sa invite ze kuthi buye lapha abantu abasha abadlala khona i-netball lebhora ukuthi izobabhalisa ukuvota bekhona lapho kuyasincedisa kakhulu. Kodwa ukuthi sifinyelele indawo zonke kuba nzima ngoba izeki akusizi kakhulu ukuthi siyekhuthaza abantu kodwa izeki yona ingekho itholakala emaduku ofisini akuma-district ama-district lama-provinces kuphela ngoba wasemakhaya yibe sibona ingani yikho lapho lathi singancedisa kakhulu ngoba indawo zakhona zikhatshana nalapho abantu abangabhalisa khona kuyaso kumele ugade ibhasi ugcine ungasalala ngekhaya usulala khonambe e-district e-town khona lapho e-district uphinde ubuyele njalo kusasa. So esikufisa esikukhangeleleyo khathesi ngo-November kusiya ku-February ukuthi sibe simatasatasa sisebenza emakhaya la ma-ZEC officials akhona ukuthi sibe siyenza ama-events kumbe singathi ngama-tournaments kumbe amaprograma angaletha abantu abasha bebuye ngobuningi babo. Khathesi izeki iyenza ama-processes abaningi kakhulu anti liyabona kula ma-by-election kule delimitation exercise ke saxoxisana la izeki njalo sikhangele ukuthi by December next month bebesinika ukuthi imngcwele yama-constituencies simi njani abezompangazwe labo bayakhampeyina kula ma-by-elections. So sesibona ukuthi khona khathesi ihlupho sesisiba lalo nje ekhaya vote ukuthi kule information overload kumele ukuthi sixoxe ngokuthi kule by-election sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bevota. Sikhuthaza abantu njalo sifundise ukuthi i-delimitation kutshoni kuyabe kuhamba njani sokuthweni. Kuba le zinto eziningi ezenzakalayo kuma-community kodwa thina sikufisayo esigxila kikho yi-register to vote njalo yokuthi uhambe ngelanga lokuyavota uyevota.
Alo-ke ngumnumzana Nkosikhona Dibidi, isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ethiwa Ekhaya Vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokudlwengulwa kwabantwana eziqintini zecholocho lebulilima esigabeni seMatepeleland. Zithi okudanisayo ukuthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esecholocho.
Istudio 7 ithekele ezinye izigaba zetsholotsho lebulelima okulabantwana beleminyaka engaphansi kwetshumilane 14 abendileyo. Abanye babo abadlengulwa izihlobo sebelabantwana. Lokhu sokwenza osakhulayo unkosazana Nasi belwe inkosi Mhlanga ukuthi abumbe inhlanganiso ayibizwa ngokuthi Orphans Friend and Community Development Trust. Inhlanganiso le igcina abantwana abadlengulwayo labanye abazintandane. Mamhlanga ogcina abantwana abangamakhulu amabili 200 ukhuluma ngokudabuka kwakhe inhliziyo okwenza wasungula inhlanganiso le. Uthi wathola umntwana oleminyaka elithumi lambili 12 years esemendweni wahlukwezwa ubuhlungu obumangalisayo.
Ngathi ngifika ngathola umntwana wayemncane, she was very tired, ngiwanzikuhlungwanizaqashi organization nale. Ngathola umntwana wayemncane eseyenzisiwe njalo ukuyenzisa kwangikhona wayeyenzise kusibare wakhe indoda ka-anti wakhe. U-anti wakhe wayezinomkhuhlane yona loyelizwe i-HIV. She was tired, wayemncane lokho akuzisa ubuhlungu but ngazibuza ukuthi athi ngivele ngizamncedisa njani. Ngazibuhlungu kakhulu, ngaba angry kakhulu ukuthi ngazondla ngazondela icommunity yonke.
Kule nhlanganiso Mamhlanga uthi kasathathi intandane zodwa ngoba baningi kakhulu abantwana abangamankazana labafana abahlukunyezwa izihlobo.
Abantwana bonke asebesilengiswe kwirefamily yezifundo zabo. So emhlukulweni wakithi khona ngapha etsholotsho laseplums ngananzelela abantwana abaningi badropha out at an early age belabo-8 years, 9 years basebenze basaqhubekeli phambi kwezifundo zakhe sesehlala phansi nxa yinkazana ebeyazithwala kumbuseyenda.
Iningi labantwana abagcina inhlanganiso le bahlulukelwe kwamagama ngowabehlelayo empilweni. Abanye babo babhinywa izihlobo. Mamhlanga uthi uzama nsuku zonke ukubathoba inhliziyo zabo ukuthi ziphole bakhangele ikusasa yabo.
Bajabule indiza bethi mama, bathi mama mina nga-abhuzwa ngahlukunyezwa nguzibani lozibani bakukhalela ezinyembe zezimvula khona la ungababiza ishayela phansi izinto abakutshela zona ziyesabeka and uthole ukuthi abangama-close relatives kuyabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo and kusuthole ukuthi zanyathela kuma-family zanyathela. Umntwana wahamba wayaripota wakhuluma kugogombo wakhuluma kumalimi ukuthi uzani sembambile ngozane yasingenela ebusuku kwabuya kwakhuluma into yangikhona abadala engcende babhadalisana bona bodwa khona ngale makhaya.
Esibhedlela seyobulawayo United Hospitals kobulawayo kulo mntwana ole minyaka esishiyagalombili 8 years ozithweleyo. Lo mntwana wakubikwa ukuthi wamithelwa nguyise njalo amadokotela athi asevalweni ukuthi uzabeletha kuhle yini njalo adideka ingqondo ukuthi bamncede njani. Umntwana lo uvela kulesi sigaba njalo ube indaba ebifihliwe izihlobo. Mamhlanga uyamazi lo mntwana
yindaba ezabe zinyathele kucommunity zanyathela because umntwanana sokuvelile kuyindaba kwakhe wahamba umama ngikhona nobaba ngikhona babe siye ezinyangeni kakho ngikhona umntana ethu loyiwe ngabantu isisathi siyaphuthumayo uyithi discover ukuthi uma esiye esibhedlela amanesi sithi hayi no kulo muntu phakathi lasesifini and umuntu okhulekisa umntwana sekumele ukuthi abe brought into what account but indaba ngikhona ukusithela ukuthi isekhaya and ma isekhaya ibanja njani indaba enjani. Umntana lo uzamdlala phela umntana azamdlala umntana wesihlobo sakhe.
Ukhansela kaWard 18 ebulalima umnumzana Land Ndebele uthi zakhamizi kumele zikhulume nxa zibona abantwana abahlukunyezwayo ezigabeni zabo.
Siyacela ukuthi bantu bakithi asihloniphaneni, sihloniphe abantwana. Nxa kulento enjalo siye emapoliseni kumbe ebantwini abaseduzane ukuba basize balamule into le ingaqhubeki ngesigaba sakithi.
Unkosazana Mese Sibanda osebenzela uZulu esigabeni sebulalima uthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo.
Ngesikhathi esiningi abantwana laba aba-abhuzwa ngabantu nje. Uyathola ukuthi babhinywa ngabantu abangabazali babo, abantu ababagcinileyo emakhaya. And kubuhlungu kangaka mina ngokubona kwami ama-perpetrators wonke amele angene entolongweni athole isijeziso ukuze kungabi le cycle ye-perpetrator.
Amapholisa alile ukukhuluma le-Studio 7 ngokuthi sokubotshwa na ubaba womntwana lokuthi bangaka abantwana ababhinywayo eZimbabwe. Imela Studio 7 ebulalima igama lami uEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ndivuka njani balali be studio 7 ngivusa ngihlanhla amahlanga seBotswana eFrancis Town ekhaya eRupane esigabeni semalungu lapho ngizalwa khona mvusi mama uNhlanhla mvuse lo malume ama Paul Ngwenya uJabulani Ngwenya inkomo RJ kusathiyani ndivula laphana ngithithina hapi kunjani izulu liyana liyana kakhulu kumahalisayo hapa ekhaya kunjani seqala ukunayisa selithele inkomo emasimini selibile yini ihlanyela injalo ukudula ngakho bani yathi siyabuya uzolincedisa kulima ngiyabonga imuhlanje osokuwena olapha eButswana Francis Town amen
sanibonani basakazi bethu Joseph unkabi indolela ikhulumayo okhulumayo ngicela uPaula ngendaba yeground le ugovernment waseZimbabwe noma ngithi umengameli weZANU-PF oyi-leader onguye ophethe iZimbabwe kumanje
Studio 7 ngiyalibingelela abasakazi bonke engasweze niziqambe igama ngokungena mhla iyafunda voice call ngiyaweza amadoda akhuluma ukuthi bambaneni yebo singabamba yebo siyenzeni CCC nxa ngabe kubotshwa ubaba wena mntwana uyabula amandla anganayo futhi bekufika cace ukuthi vele phathe busa ekhaya angeke inikeze i-CCC mandla njengoba sabona kuthani so into engayitsho ukuthi namhlanje umongameli wasezimbabwe uzazivume sona eground ngenxa yokuthi usibangelizwe bakho wafika kwendani yakithi esitshela ukuthi kukhulumile mnanga futhi kavumi so angiyisho ukuthi CCC angiboni yena mbuso lokho kuyacaca ukuthi CCC ayibi ngiyavuma uRichard lamama bethu ezisesouth africa bona imali okuyenzakala ekhaya kwecaca ukuthi vele iZANU-PF akula phathi ngayi support CCC ngamanzi wonke kodwa hayi angiboni siyanga wamanje sikhuluma ukuthi ukukhala base yeke bayali kunikeza amabheli kuyachaza hayi ngeke siyenge CCC futhi
injani Studio 7 nje Studio 7 ogawule bengakhuluma injalo lo Joseph bathi ngoba akujani nasirezi babe mathebele ndaba akwathi mathebele kuthelezi emadrobheni emakhaya bayakhuluma njalo abadala laba bayakhuluma sasa basebelula ngoba ilizwe liright emathebeleni abantu badubeka abantu abasebenzi ngabe emalokishini yebonto abantu badubeka nje hambe kubalokishini ngabo 10 kwantani babehlezi emathini ngabe ngabo 5 ngabo ntani babehlezi njani abantu bathwelezithwelezi emadrobheni emadrobheni apho nxa ogawule lo ojoseph bathi ma besithi e ilizwe linje linje liright uigawulekele khonaka abantu bethutsho badubeka thi abalandlala yalinaje ethurothi besethurothi izolo abantu bethutsho balakudla ngitsho bathethi kathi ugawule bathi ugawule yasigumanela sikwazi ugawule ngumuntu onjani gawule uxwela abantu bakini gawule xolela abantu gawule abantu sebedinwe ngayo gawule akuxolele abantu ngegawule gawule abantu yekela ukukhumela abantu amanga zikhulumelela kwisayidi wethu yekela ukukhumela abantu ematopo labalatsha abantu vela selithandi nematopo asilithandi therefore sizalivotela ukuthi sasitshaya let's say to say
Studio 7 basakazi abahle siyalibingelela lonke hayi asibambaneni bakihlobo ngiyalibingelela lonke indawo zonke nanyengudaniel ncimalo engumayo ngwelupaka wathi elupane sithi ingukuko ayiye phambi asintheni ngiyalibingelela lonke basekeli betriples nindawo zonke ngingumsekeli wesingumayouti kakhulu Studio 7 cela lisithumezele izindaba njengenjwayelo ngiyalibingelela lonke sakazi
hey, amavuko siyabonga inhlelo ezakhayo ukufihlekile kuyawula yezwa siyabonga siyababaza awe thandathandi eBotswana ukhona endebeni angiyabonga mkhulu wami ngiyabonga kanjani kodwa lapho komalaba oledalwa lapha kuward 19 impane angiyithanda kangivali ngale kwezingathi ngaphetsha kwezilwane awungwenye lithandathandi wabantu laphilani sibabazi kimisebenzi liyenza niyinika iqiniso lenu moveni ngwenya
linjani studio linjani njalo onke seven abasakazayo konke le mina ngikwazi ukuthi ngembona imbono yami ngifaka ingabalwa tencise la blocker angazi ngicela ukubuza ukuthi liyayizwa liyangizwa yini inxa ngiluma ufoni yami ye wrong ukwenzela ukwazi lami ukukhuluma kuze hayi mina ngowe-CCC angisiwe weza yebo ngabe ngiseshule ukukhuluma kodwa angikwazi ukuthi ngaphambanisa yini ukukhuluma kumbe angiphambanisanga limfake lami kustudio 7 ngoba ngisendelwa umunye umngani wami ukuthi ngizwe izindaba ezisuka eZimbabwe mina ngiselami ngiyazithanda sengilalela abanye ababefaka imbono hayi ngiyazithanda izindaba zestudio 7 yizo vele ngizilalelayo nxa lingasangisendeli sengihlupheka mani sengize ngizicela komunye umfowethu oseceleni kwami lapha makuthini
bahlale bakamthwakazi nangapha ukukhuluma ngokuthi ngiphukule ulungisa udaba le-ground lezinguna lemandela lezinguna zimphakathi
abuye futhi abachaye ukubulawayo ukhuluma ngeGrawuthi ngapha uthumela amabandla futhi azochaya abantu futhi ukuthi indaba okhuluma ngayo ayisizwe indaba ongayo yongezobulala iphaka asimuza exolisa asimuza ekhuza xa ekhuza ngapha ngalo basumlilo asishiyane indaba amabandla unini sidubeka sile 40 years 42 years ubeka la lamhlanje ungazi umvotela uTCC yena lo kala ntoza kamba amashona la agcwele kobola upane nkai kezi mapisa fight bridge sports road wanki yibo bodwa uchamisa ngabakhuba yini phakathi umthakazi uzafuna ukuthi izizwe zenezi ezikhona abo zibe ngezingaphakathi emabhoda yibo bodwa bathi asihambe lokhu kuthanyela kufuna ukuthi uyefunda sizwa amaphepha abantwana kuthiwa atsho yibo abatshontsha abapha abantwabethu abantu bethu bafunza isishona kambe bangaphasa yini isishona mina lami uyise wakhona ngingasazi bantu bakamthwakazi axakanani lalaba sizimele sodwa akuhluphi maningi amazwe asezikhululekile asekhululekile azimela wodwa sizisako khathi thina sincengani khonapho esingalakho konke silakho konke silakho ekumthwakazi asike sikhangele lolu daba
vele uzanupf ibula mota kabulila abaphathi bakhona kuwukuthiwa mkhuba kondlo akathi kamota zingungene zonke nezikaworkwezi ngiza kuyakujazilaba yakuhanjira marala chance yakuyakudisturb mafree twalangisa isikaloko kumapolisa na muntu wali namba kabati mota eri kuwanga wajina wakalyanga wajina kulusu wajina nakuli then the campaign akosata ngwa mota tiwope eri kulusu wanga mabesis wonse na mapolisa akuye pali mota zinalimingwa zinyama but mlange mota mbozili kumungayika ziyakumele kitiru gabe anakuti gabe yakutandani kwiko nza kutonga sami pf kusika mini nguyo yabula matista kale kabali mu power kale kabali mu kutonga kupe okos ndiko zindikazi bende don't lie ichaba kuti kupe kabali ku protect kwa kabati kwa balako nza kutonga ipani wabula mafilise mota kabali kibyo munanga gwa zungu kutonga mani nkuba wanzi ya mani wazari yewe area haula wana kabo pati kiku ulema ambience mwuzi badge na ama klinika ya mani maticha afole kabo tu ni mari nzi mota yungi ni mari nzi peya ege tabazi bigiri man fulimende mwaya ano wato tuasiyamu manzari ya zangula kutati kutu na njile mwana
Tarumba siyabonga ye yimi ngamazwi enu ke lawo lina balaleli bethu elisiphe wona okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi iCommission yokulinganisa amathuba abesilisa labesifazane eGender Commission icubungula umprofita uWalter Magaya ukuthi engaba ehlukuluza na amalungelo abesifazane esontweni yakhe. Leli phephandaba lithi uMagaya waphunyuka kucala lokudlwengula ngomnyaka ka-2019. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulowesifazana wegudu ohlaselwe yimfisi yamhluthuna ingalo lozwane. Leli phephandaba lithi unkosazana Joyce Marutaya oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lasthiya kalombili 38 ube yedwa esengadini yakhe duze lomfula othiwa Nyazwidzi aze yahlaselwe yimfisi ebihamba yodwa. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga isanda kwedlula kube lezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lezokhetho. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi lawa ngamanga aluhlaza joko ngoba lokhu yikudinga nje ukugcona ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.